sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
izine labona laba amabhemba sizathi ngamashuku, labona laba bantu abaphuma sizathenda ukuthi bareportile sebejika futhi babenjalo banqabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza, njengokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala, okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni owe-state of the emergency okulwisana lezigebengo ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Asila zona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bebeyisizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lemvemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu leKanda Mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalase lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethe leli nyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye yikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye ukuthi ayisindaba phendula abadaleka ababesithi khona icala lemvula ingube lingene. Laba bantu sebephelelwe, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Andjalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuthuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu hambe baketha nesibuyele izulu besile sibhangano khathesi la yaqalisise yoye bengababo babaphika okunaka baze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu angathiwa ngamashurugi laba umsebenzi wezani, ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa kuthiwa useke wabotshwa ngathiwa babotshiwe kuphela khonaphethi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile ejela sikwazi sebethele izani yikuthiwa libandla seliphele ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe. Njalo bayakwazi ukuthi thina njengebandla le-MDC yithi esingaguqula olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngaphi kahle kahle ukuthi bathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi, abantu abangakuphendula ntunga yibo ngoba nathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya. So vele vele athi besivele sesikuzwile so sesesibamelile. So ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sekhiyana lokuthi amashilubhi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bathi baphefumule ngoba abaphefumuli. Bakithi sizalwane zaseZimbabwe thina njengebandla le-NDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini. Umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yini kuphela.
Izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini?
Asila sona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizane.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Kubika intatheleza indaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe eWeteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurukwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide unkosikazi Joyce Nkomo utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaliqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka ireporti yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle ubona vele ungasalani ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphume sibathembe ukuthi bareportise sebejika futhi babe njalo banxabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza njengokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokutshena ngokuthiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from uMP kanye lama-locals ukuthi khona khona into le kayitshintshe ukuthi laba bakunazelela ukuthi lo sokuqedile aqedisizwe njalo futhi enye into bakunazelela ukuthi ezongezinxakwe ukuthi abakunazelelanga i-target yethu nelethu yesizwe ngeke siyibambe. Sisifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kuthazwa abantu ukuthi into leyo ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyafuna ukukhuluma kungani yagagasa lokhu sezisishoma ngisho ubuhlungu ngento esiyibonayo esiyibona day in day out and abantu bakhona kababotshwa bazababotshwa bakhona ababotshiwe bakhotshiwe bazababotshwa even khona laba abamasemba sana sibabophise bahlala siyamangala sengazonadela.
Ummeli we-Highfields East edale lephalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
just one word from His Excellency. Stop it. The issue to do with the matches will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi uMongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho loludaba lokubulawa kwabantu luyaphela. Elizwi linye kuphela elingatshiwo nguMongameli ukumisa lokhu kuganga. Lisiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende uMnumzana Rangarirayi Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa loludaba oseluhluphile lwabomashurugwe.
When we look at it, we see it as an episode of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela loludaba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi emhlabathini bese kusiba labantu abadizipha konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngozi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Batirayi Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathele zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi urhulumente bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgono weShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Bayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifika kwisivumelwane sokuthi singalukuphatha kanjani lolu daba lwabahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba ezitaladeni zedolobheni leFrancistown ninyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMgono weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMgono weShuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi. Bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube lentengo ezitheneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Ministry of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye loRegistrar General uthi abangeke banakekela yini laba abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa ngumnumzana Thomas Mandikora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashurukwe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi ukuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha exothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ufike kobulawayo namhla emini utshele intathelizindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco selili. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United kanye ngilele Harare City njalo uthe yena injongo yakhe ngokuqeda umbuso weqembu leFC Platinum lona eselibe zinjanje kusigaba seCastellaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is 3 years on the bounce, they need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebe phakamise isicoco ominyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakane lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Nivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esitshiwo umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong yena osengumqeqeshi weqembu leFC Platinum uMandla Mpofu lobekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabo nezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ukuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abanenyi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wayengumsekeli wakhe kwiqembu leCapes United lile Harare City uMark Mate esithi uMate uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kwiqembu leBoso. UHarrison isizwalane seNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayo lePort Vale kanye leStoke City engunozinti. Uqeqeshe kweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa ikanti uye wasebenza njalo emazweni abalisayile eBotswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele isitudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu leAmabhuvesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So shithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyagalombili ezibhekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Tshintsha Ndoda, Vazhwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle. Litholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bayazithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sinepage kuFacebook, uyangena nje kuFacebook uthi khanda mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingakutshiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo nakithi nje ungasifonela kubona lamanamba u-0619636853. Siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda sihlukile umhlaba wonke unje.
Mhlophe Neighbor Boys behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.